Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, umasipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli uEmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukene lowakhe. Abohlangothi olwe National TV Control bamanyane labenhlanganiso yeUnion Zimbabwe Trust leUSAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umasipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umasipala wakoBulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho-ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association iBUTA kanye leBulawayo Vendors and Traders Association iBVTA ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu i-35 eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga ukuhlala noma ngapi, yikho sokuledoti enje so. Bathi bengalandela khonokuyana njengokuhlelwa kwangikhona iplani yakhona ukuthi abantu behlale ezindaweni lapho abahlaliswa khona. Kunithi lebhizinesi iyabangela ndaba ledoti lalapho ahlezi khona, lapho athengisa khona, ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo nalo othengisayo be-practice nje i-sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezimpilakahle ekhanselini yakoBulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama-streeter asahambeke sekunuka, izibi ziyaphayela, sehluleka futhi ukuthi sicollecte izibi on a daily basis. I-challenge yethu ukuthi izimota zethu azenele, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema-streetini, bethengisa lawo contributor ungcola kwedolobho, okusho ukuthi nxa singasananzelanga umkhuhlane ungaqina uqhamuka. Futhi sikhuthaza abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhlaka 12 up to mhlaka 16. Singatsho ukuthi nxa siza njalo yiyo vele siyahle sime khonapho uclean. But
unkosikazi Nonhlanhla Hlabangana, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingavuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezimoto ukuzothwala izibi ukuthi ibuye. Thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo, njengoba ngitshile ukuthi thina sithi phambili lobuya lowayo ohlanzekileyo, phambili loBulawayo obevele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kaMeya njalo engukhansila ka-Ward 1 umnumzana Mlando Ncube uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
Ithi lokho esikubona lapha kuyasithokozisa. Nga abantu bevuya sizoncedisana ukudobhizini. Kodwa udaba solo kudobhizini leli. Udaba kuyokugezisa umqondo, imqondo wethu lokho esithi attitude towards elite. So siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke vini basezindlini. Ngoba lapho uhamba khona kumele ufise ukufana nendlini yakho. Nga ulobuchapa kwakho ungabufaki phandle hlala lapho. So kwesicela abantu bakhe ukuthi hayi asikhuthazeni ukudobhizini.
Umansipala wakoBulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhla ka-12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhla ka-16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcekeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakoBulawayo. Umansipala ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Xa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono owehlukileyo kowakhe. Umnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Andewere, Thompson Mabikwa, lo Edith Mushore esithi benza okungaqondanga, njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlukunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent. Akumelanga yena, of course, ule opportunity yokuappointa amajaji. But siyabona maye sixotsha amajaji, kusho ukuthi uxotsha amajaji angavumelani lezanu PF, angavumelani lezinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa usesifaka ku-constitutional peril, because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli i-constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iya-make sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive le-judiciary kunye le-legislative.
Siyabona into kulabanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba kungana kusakhani into kuya ngaphi labo sikhala abathiwa hey bail kucine kujikwa lapha lalapha, ukubona njani konke lokho?
Sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy. Constitutional democracy eyona esiyijwaleyo enikeza amalungu egovernment ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi heyi bantu bakithi lana sesifakwe kundaba e-serious ngoba singayela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means-ke kusho ukuthi sizolahlekelwa idemokhrasi yethu ngoba ama-dictatorship aqala njalo aqala ngokunundezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isinundezelwa lapha ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube lama-judge avumelana layo kuphela, then akusezi kube le-fairness kwi-system ngoba kusho ukuthi lama-judge every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedecide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC. Siphinde saxoxa loMnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was is there any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence, I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene, because we don't interfere with the processes of the court.
Nga kulabanya abacabanga ukuba bakhathekile abakhohle bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe, njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akunamuntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engungudirector of information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu, ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ichoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what is the crime that Debusola committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Marabasina died there after his house had been burned.
Umnumzana Tafadza Mukwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhlaka 19 Mpandula. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli yakwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda ngoba i-TB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda ngoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishabane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili, yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla. abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine. Ukuthi nga esikhuluma ngayo ordinary TB ngoba isikhathi esiningi iTB esabe sikhuluma ngayo yipulmonary iTB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona ulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansili yakobulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka.
Uhluphe esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo 2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangele i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leza COVID-19 zingani ziyahambelana, konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Hlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi ole-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana nabe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indlala lokuswelakala komsebenzi sokusenza iningi labantu lehlele engozi mine kobulawayo, lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli, kukanti abanye badobha amaphepha eplastiki bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Isiphithiphithi engozi mine, abantu befuza izimi bephanda-phanda engcezini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile. Unkosazana Rosemary Nkomo udobha ukudla okulahliweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Ngilapha ngisengozi mine ngiyadobha, angila kudla endlini, labantwana bala kudla endlini, so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa. siyabe singela option.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbodlela yemithi elahlwa isibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane kanandaba ngoba ufana nomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele kwesaba esiswini ke.
Kuzimenjani ukuthi lapho engikhona ngisedotini. Angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangibheka ngingaqonda ngaphi ngizakwenzani. Masengigula senginguloyo. Abantu bengayenza ngenxa yokuthi akula lapho engakho. Hayi. Ilizwe leli alisika alikho right. Abantu abayi babasiphethile akulungiseki labo bangakwazi vela kulungiseki
kuthi umnyango zakulanto etshintshayo
akulanto etshintshayo kulo khona kungurido kwabuyazelela
siwa. Abanye bathi basebenzisa izimi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo, yena usebenza ngamaphepha aweplastic.
Ngishisa ngilandele umdakalwane ishepu liyani umdaka kuze kuphume kube umdaka lo ngakuva ngiyakuyekela lami kuwome nje ukuyo one day sasasemvuka nkulu kuyakuzukuwoni ngiyakungasadabu. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu impunzi indlovu nami ngijiyanisa imakethi yangkhona ukuthi okuthengwa.
Ineni selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesabekayo. Unkosazana Dokas Banda uhlale kule ndawo esemncane sokwendawo oba nabantwana abondla kule indawo.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonoko kokuthi ukuthathana kwakhona bekuya kungaqhidakali nje wavele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyekani yasikhathisa kungoba bayafunda khona babhadile bacela bedrophile. Kulezidakamizwa into ezijiyeleyo abantwana sebezalane bancane. Sebebhima sebenatha ezikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organizations zami kubancedisa but vele izilongu befunda bekhona lapha egangeni vele besisa ukuthi abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana nakhona apha yi-PCMkungcono.
Uya phambili umasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kule ndawo yengozi mine.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonoko kokuthi ukuthathana kwakhona bekuya kungaqhidakali nje wavele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyekani yasikhathisa kungoba bayafunda khona babhadile bacela bedrophile. Kulezidakamizwa into ezijiyeleyo abantwana sebezalane bancane. Sebebhima sebenatha ezikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organizations zami kubancedisa but vele izilongu befunda bekhona lapha egangeni vele besisa ukuthi abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana nakhona apha yi-PCMkungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe Environment Management Agency EMA balile ukhuluma le-Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi ongezi kufa kuyini njalo akula nkwali eyaphandela enye. Ngimele Studio 7 engozi mine koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela koBulawayo, kodwa lokho kungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo, omnumzana Stanley Raphael Khumalo, uZwidekalanga Khumalo, loBulelani loBhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulo Zwidekalanga loBulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo. kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngishilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la ku PZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lesuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samandebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
umnumzana Greater Vodloza Sivanda isikhulumeli sika Stanley Raphael ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwelengilandi. Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana.
Thina singabantwana.
Iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana. Singeke sihlukane sihlobo othini sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela. Umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane uMongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibonane njalo kusasa ekuseni ngo-half past six.
7 kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.